Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChang'ane leGwamba. Kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini, sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya loba libalele. Izakhamizi zikaWard 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlo oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ngathi ngivuke ekuseni lami kwaba lesithuli, ngifika ukuthi ayi sibaya laba kuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasengithola izimvu zami zisabalile, ezinye zile. Ngasengithola ukuthi hayi zonke zigcwile igazi, hawu. Ngathi ngasemounted, ngathi kwabanje uhamba njani. Ngathi hayi limi wafika ukuthi ezimbili zazisekwizimvu zibudodana. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudu lo zachaphisa ukuthi umgwaqo. Sengithola umgogodlane kuncane owenye okodwa, sokumbayimbayi nje lakhona sendidinga engadinga. Kwathi lenye inqama yadliwa umsila engancanyanga kulo wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi
impisi lamakhankala abikwa echathamela izifuyo entangweni, kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mna sengiphelelwe amazinyane, ngabona from last year ngidlelwe amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi. Ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusehlele ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasizivele eGwamba khonale. Lapha sayinsibe lazo siyamangala. Lamakhanka abemalutshwane la. Kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka, konke lo kungamazinyane, ungamazinyane vele ahambala ukuthi kunganxa yokuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami, ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto, ngibamba imbuzi, ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana, ngiyobhadalela abantwana lesikolo.
Umnumzana Misheki Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede, ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku, lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kati yimpisi, then umuntu sokumlimazile ko sokumbulele. Ube ngibone ngani abana kuyaziswa ama-department anjenge-park or abe-veterinary just to say bona laba abantu, or even le police ukuthi khona abantu bona labo ama-department on laba abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni, maybe bona bangathatha ilungelo ababona lifanele.
Ongukansila kuWard 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede ompunzi labobhalabhala.
Ngikhuluma nje kuthangi ike yakhala sibili kakanzima sibili, yazwakala sibili ukuthi isidlile lokudla. Siyaphonga ukubona izinyamazana zinyamalala, esizifuyo zethu zinyamalala. Sesike sareporta sakhuluma lasekhansileni ukuthi isibanda lesi sikhanya sesisiningi, asikatholi iresponse.
Isikhulumeli Zimparks umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, egcizelela njalo ukuba uphenyo luza kwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula, lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle, njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa inyamazana zasendle. Kubikwa kulabaningi asebelinyazwe basala bengabakhubazekileyo ngenxa yokulwiswa zinyamazana lezi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi, nginguNokuthaba Dlamini.